ukuthi umnumzana Simon cha bephonga uchamande bengazwakala ukuthi uthile umuntu omdala nje wethuswe nje ukuthi uPresident Chamisa wabonakala ekhuluma labantu njalo lokuthi nga usukhangele abantu basebelalele uhlelo lukaPresident Chamisa alwenzayo kumbe singathi inkuthazo ayenzayo sebebaningi kakhulu kuinternet ama views kukhanya ukuthi bona bethuswa ikholokuthi uthi kanti ungani abantu bezimbabwe bethanda uPresident Chamisa besala belokhu bemlalela ngendlela enje. I-MDC ekhokhelwa nguPresident Chamisa imanyene iqinile sibe labona izolo futhi besemhlanganweni weBroad Alliance ukujengisa ukuthi amalunga aku-MDC kaPresident uChamisa i-MDC Alliance lokhu esaqinile akhanya qine siyaphambili siyabona ku-internet emalangeni amalutshwana adluleyo sebebaningi abantu ababuye bezozikhulumela kodwa ukuthi hayi mina bengilokhu ngingakajoyini ibandla le-MDC kodwa kusukela namhlanje sengijoyinile ngoba bibona ukuthi hayi bo and laba sonto abathengwayo ngabantu abazibuyelayo kasebafake ku-TV kasebenzini bayazikhulumela bebodwa belaphana ngoba bekubona ukuthi iZimbabwe entsha njalo eqinileyo ivela njalo ibuya ngobukhokheli bukaPresident Nelson Chamisa.
Uthi njalo kungaba lokutshengisela amapholisa yiwo azaphatha lolu daba ungathi lokhu yikwethusela yini?
Ngihlala yenza phela le ZANU PF sakukhuluma thina ngo-2018 Thandekile ukuthi ZANU ngaleso sikhathi yathatha imali ekwana 6 million United States dollars eyayifaka eceleni ngeyokubulala i-MDC. Kathi khangela Thandekile abantu bayakwazi nabalaleli bayakwazi ukuthi iZANU yiyo elamapholisa athatha iy'mpahla ze-MDC azinika uMonzora bathatha ama MP kaPresident Chamisa bakhiphe ephalamenti abanye banika uMonzora bathatha imali efanele inikwe ama-MP ibandla ngokuthi la ma-MP amangabafaka lapha. Khangela udaba lukaDexter Nduna owetheguti ukuthi iZik ngokwaye yakhuluma ukuthi uDexter Nduna ayisiyo awuniye-election kodwa sesithi yena uyofanela ephalamenti kodwa ukhona ephalamenti wenziwa yiZANU. Angazi ukuthi kungani sibe sokho sixoxa ngeZANU sezingani sixoxa labantu abazi umthetho kumbe abalobuntu phakathi kumbe abalazinto abangazenza kumbe abazikhulumayo ezifanele zilalelwe. Uzulukazi weZimbabwe sekwazi ukuthi akulanto yeZANU elalelwayo ngoba basizaphula mthetho ngaba kukhulu ukuthi kulomthetho ukuphila kwabo yikho lapho okufanele indaba ibe khona ukuthi kathi kuseseqondile yini ukuthi sikhulume ngeZANU lezenzo zayo sengathi sikhuluma ngebandla le-ANC eSouth Africa kumbe sikhuluma ngebandla elibusayo eBotswana. Hayi kuthiyene umbuso wabantu oqondileyo olandela isisekelo sombuso uthiyene lo mbuso kantando kawuphikiswa untando kayiphikiswa kalimbuza imbuzo yokuthi kathi lokhu kungaba nje siyenza njani ngoba uzenza intando yakhe kuphela iZANU siyakwazi yenza intando yayo sonke isikhathi.